good night, Zimbabwe.
Siyabonga Gibbs Dube, siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlaka 31 ngoZibandlela 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko uqhubeka ngohlelo lwakhe lokuhlangana loZulu wakobulawayo.
Kube into ethabisa kakhulu, izulu belisina kubi sibile, kodwa noma izulu belisina abantu babuyile bathuma ngobuningi babo.
Silengxoxo lomlobi weZimbabwe uChristopher Mlalazi oseloba ekwele Germany. Kwezemidlalo sikhangela amalungiselelo okhetho oluzenzakala kusasa olweqembu leHighlanders. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko uqhubekele phambili ngohlelo lwakhe lokuhlangana loZulu wakobulawayo ekhuluma ngendaba ezihluphayo. NgoLwesine uMphoko ubesemuzini wenketha lenkulumane lapho azwe izikhalazo zezakhamuzi. Kodwa ngolwesithathu uMphoko obesemakhokhoba usolwe ngezinye izakhamizi ezithe ukhanya engazi okwenzakalayo elizweni, lapho ebuza ukuthi kanti uhlelo oluphathisa abantwana besikolo olwe-BEAM kuyini. Kodwa okuthabise abanye ukuthi uMphoko ukhanya engeladaba aluzilayo ngoba uphatha indaba ezifana leGugu Rawundi ukusilela kwamanzi kobulawayo lokuvalwa kwamafekitali edolobho lakobulawayo lezinye indaba ebezingaphathwa inkokheli yeZANU PF kobulawayo kunsuku ezedluleyo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU PF uMnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwayizolo sihambe sisiyakhangela kuyobana i-area 5 egutule onketa la umganwini sebehambe okungakanani, and kube into ethabisa kakhulu, izulu belisina kubi sibile, kodwa noma izulu belisina abantu babuyile baphuma ngobuningi babo bebuya ubana uvayisipresident ezobakhangela ubana sebehambe kangakanani ngohlelo lwabo lokubumba umhlangano. So sifikile enketa, hayi abantu babuyile noma izulu belisina belokhu bebambijanabijana waze bagcwala iholi yonke sibile.
Siyabona ukubana kobulawayo indawo ibandla leZANU PF kade lingayenzi kahle kukhetho, asithi ukhetho liyenziwe kusasa nje kusihlwa, ubona ungani kungahamba njani?
Nxa ukhetho lungavuka lusenziwa kusasa, mina ngibona ngantwa ngendlela le sesingena ngayo ebantwini iZANU PF inganqoba sibili, ngoba into esingathi ebileka yikuthi thina besingayi ebantwini manje. Siba sonda kwesibani esikhulu lasiphezulu sakhohlwa ukubana ilozela umdlalo lo wepolitiki lo ngumdlalo wamanumbers, umdlalo wabantu, yamavotes abantu. Ngakho-ke ngale idamation kumbe sithi-ke indlela esisihamba ngayo ekuya ebantwini, angiboni sisehluleka ukuthatha amafits nxa kungaba lokhetho labo kobulawayo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU PF, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Isibane sakhe njengomlobi siqhubeka sicazimula okwenkanyezi eyabonwa izihlakaniphi zeMpumalanga eBhayibhelini. Le yindlela esingachaza ngayo umlobi odumileyo uChristopher Mlalazi. Yena uselobe ingwalo eziningi ngesiNgisi, inkondlo kanye lemidlalo yokulingisa. Ingwalo zakhe zigoqela ekhuluma ngombhuqazwe woGugu Rawundi oluthiwa Running with Mother, lona olusanda vunyelwa ekolijini leLupane University ukuthi lubalwe izifundi. Ezinye ingwalo zakhe zigoqela uDancing with Life, Many Rivers, Poetry Collection, They Are Coming, logwalo labantwana olulesihloko esithi Giraffe. UMnumzana Mlalazi yena ohlala kwele Germany okwamanje usanda kwethula njalo ugwalo lwenkondlo lapha abambisane khona lomunye omlobi waseGermany oloba ngolimi lwakibo. umlalazi uthi ujabule kakhulu ngenyathelo lithethwe yiLupane University. Okuningi asizweni kudaba alwenze exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ibhuku lelo la prescribe wa futhi ngomnyaka ka 2013 University of San Francisco, State University of San Francisco in the USA. Balibala umnyaka lwana kathi sangazi kube lokho belibala, but kodwa ngananzelela ukuthi esikhathi belibala khona ngale hayi beliyathengwa hambijana online ku-Amazon. Kuhle lami ngiyabonga kakhulu iLupane ngomsebenzi omuhle lo abawenzileyo.
Khona uthini ku-Running with Mother, ubaleka lo mama usiya ngaphi lapha mlalazi?
Udatshana lolu likhuluma ngesikhathi sona esithi ngesegugurahundi lapho waba lodlame emathebeleleni. So lapha into engayenzayo ngaloba udaba kwaba nganinganekwane, inganekwane emiswe esikhathini sene siya.
Uyiloba linganekwane kuyikuthi waba kuleso simo ngaleso sikhathi kumbe bekulilihlo lengqondo nje?
Ngesikhathi esenesiyana ngangile minyaka engu-10 ngo-1912 ngo-1982 up to 1987 ngasengile 17 angihlala edolobheni koBulawayo. Ngawabona amasosha awe-5 Brigade koBulawayo, lama-roadblock ababekwenza laphana lokuchaywa kwabantu ababekwenza. So yikho lokhu lami ngakusebenzisayo ukuzwa nokubona lokho okuncane engakubonayo nokubala futhi kakhulu ngodaba lolu. Ngabala ibhuku leliyana i-CJP report, ungalibala kuhle uyakubona konke kwenzakalayo.
Zingaki ingwalo osuzilobile?
Sengilobe ingwalo ezingu-5 okwamanje ngeminyaka eyi-10. Hayi ukubhala kuloba siyaloba malume, siyaloba isiphiwo lami engasitholayo ngiyasisebenzisa.
Zithini izihloko zakhona zengwalo zakho?
Ya, ingwalo zami zonke zilotshwe ngesilungu. Ibhuku lokuqala lithiwa Dancing with Life, ukujayiva lempilo. Line translator, Dancing with Life. Elesibili Running with Mother. Then number 3, Many Rivers. Then number 4, They Are Coming. Number 5, Point Connection. Then ndlalele elikhona elinye kuthiwa Jirafika, Giraffe elabantwana. Yafuna ngoba le poem yami esiNdebele incanje esifitshane.
Ah, kuyilethe sizwe.
Imbiza yomkhanxa yaxhwatha yodwa imbiza eziko, kanti ungathi uchelesile bantu okunguye ofikelele ijodo ukuba nakwela namhla leli elihle sidle umxhanxa lamasi. Akekho khatshana umthombi useduze kodwa kakho eduze okulingeneyo ngoba uthe jeqe ngale phandle ekhoneni.
Yazi yamnandi inkondlo leyo bekwenziswa nje yenkondlo kaChristopher Mlalazi ethiwa imbiza yomqanqa. Tiyani indlebe kusasa lizwe ihlandla lesibili lalingqoqo lapho umlalazi azasethulela yona ngokugcweleyo exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo esiqhuba lomnumzana Morris Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla lezanu PF endawonyelo nkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele parliament njalo elwela amalungelo abesifazana. Ababili laba baxoxa ngomhlangano womanyano wamazwe abansundu e-African Union Summit obuqhutshwa e-Addis Ababa e-Ethiopia. Indikimba yalo mhlangano lonyaka ngeyokuhlaziya udaba lokuthuthukiswa kwamathuba abesifazana kakhulu kwezombusazwe. Siqale ngokubuza umnumzana Ngwenya ukuthi kambe amalungelo abesifazana kwele Africa ayananzwa yini.
Lapho esihlala khona ku society kaze mina ukuthi ke zonke izigaba zempilo amalungelo abo mama ahlonishwe usukela bengabantwana abancane amankazana bekhula benjalo. Ngakho ke lokho yikho esikhangene ubana kugcwalisiswe kwenziwe hathi ukuthi sithi kuphela inani labo mama kalande ezikhundleni kodwa lapha okukhulunywa esikhangene la ukuthi ngempela abomuzulu wonke kumele azwisise ukubana umuntu ongowesifazana lowesilisa bayalingana ngakho ke bayafanana kodwa inkinga enkulu ekhona e-Africa ngeyokuthi amasiko ethu nako kwamanye amazwe angasiwe e-Africa kukhona la kukubana ukuloku ungahlonitshwa kwamalungelo abomama omama ngabantu laba abakhangela ubana babe ngabantu abahlala ezindlini kuphela.
Sikuwe ingqobe makhuma
ngivumelana naye kakhulu sibili kodwa uduko lukhona ngolokuthi lapha okuliwa khona kudutshulwana ngemibhobho amalungelo abomama kawahlonitshwa. Bomama bayadlwangula bathi sebedlwangule baswele indawo yokuthi bayiripote ukuthi badlwanguliwe lanxa beyitholile leyo ndawo bafika bahlukuluzwe bathi behlukuluzwe zingatsha zikahulumende ezimele zibancedise bathi sebesiya kumphakathi umphakathi afika minyanyi benza ngazani into le uzidingele. Khathesi sikhuluma kunjenje iBoko Haram yathatantwana bangamankazana abayi 200 lanamhlanje lokho kuthiwa siyabadinga okutshengisa ukuthi vele u-Africa lenkokeli ze-Africa kazinandaba lokwenzakalayo kubomama. Isikhathi sesifikile ukuthi omama bahlonitshwe. Umama kahlonitshwe kusukela ezikhundleni zombuzazwe kumbe ezikhundleni zamankampani wona la akhona.
Mnumzana Ngwenya ungathini ngokwabesifazana sikhangela ukulinganiswa kwamathuba abo kumabandla ezombusazwe lawo lakuhulumente?
Singakhangela kulabo abacubungula indlela abantu abacabanga ngayo kumbe singathi ke ku-psychological attitude formation kulomnakana wokuthi umuntu ungamnika isikhundla njengendlela yokumupha ukubana ugcwalisise kuphela inani kusuka kube nalokhana wokuthi yena lanxa engasebenza kasoze asebenze indlela akwazi kumele asebenze ngayo esazi sibili lokho kuyabe kukhangelelwa kuye esingathi i-tokenism lana ukuthi umuntu abe phonga ukuthi hayi nganikwa lesi sikhunda kodwa kaumuthi laye azwisise ukubana lokho akwenzayo yikuyini okukhangelelwayo kuye ikakhulu ezikhundleni zikahulumende. Sifuna abantu abasebenzayo hathi ukuthi ngenxa yokuthi ungumama hathi sifuna abantu abasebenzayo.
Elakho elokugcina ke inkosazana Khumalo
ngivumelana lobaba uNgwenya ukuthi yebo naye omama ngabangena ezikhundleni ngokuqeqesha abakwanelisayo lokho ukuthi khona bazahamba bayehlangana njengenkokeli zamazwi babone ukuthi hayi wena milizo mama kabakho kasibhaleni sivumelane lesi ukuthi omama kabangeni bathi sebebuya emazweni abo baphonga ukudubha nje ukuthi nethi ngubani isihlobo ngomngani bayefaka ukuthi bisele muva njengabomama ngokwesikhathini esiningi lumama kuba nzima ukuthi enze umsebenzi wakhe ngokuyabe edonswa ngamakhala etshelwa ukuthi lokhu ungakukhulumi lokhu kukhulumi lokhu ungakukhuluma ngizakukhipha uhlala usethufelwa. So esikhathini esiningi kuba nzima kumama yena lowo ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela azi ngayo ngoba ubuye ethwele phakathi kwebhasikiti njengamaqanda.
Imali apha ingxoxo yethu lingavalelisa.
Hayi ngiyabonga sandengile ngiyabonga abalaleli.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukankosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo East edalele parliamente njalo elwela amalungelo abesifazana endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Morris Ngwenya. Thiyani indlebe kuhlelo olufanayo ngevikezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami owenu usithandekile Mhlangawo ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke sithandekile Mhlanga ngohlelo eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngevikezayo kuhlelo lunye. Kwezemidlalo ke lamhlanje inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu le Highlanders selikhuthaze amalunga leliqembu ukuba ayehlukane lomkhuba ukugconana ngodaka phambilini kokhetho lokudinga inkokheli entsha ngoba kungcolisa igama yaleli qembu. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu lelendaziza qhuba ukhetho lokudinga amalunga azaphatha isikhundla sikanobhala jikelele kanye leselunga lekomiti ngensonto ezayo. Ikanti ophethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu uPeter Dube uzawubuyela kuleso sikhundla ngemva kokuba lo befuna ukuncintisana layo Ernest Maphepha Sibanda engasavunyelwanga ukuba aphatheke ukhetho. Ekhuluma phezu kwezizathu zokwaliswa kwamaphepha ukungena kukhetho, umgcini sihlalo wequla elibona ngokhetho kuqembu lelendaziza uLukhu Mkandla uthi yena angeke azithi vu phambi komhlangano ngoba kuqembu lebhosi kuvele kuyazila ukuchaya imfihlo yeqembu yemphakathini.
Mina ukukhuliswa kwami labantu engakhule abeyayilenda abadala onselo hlabangana engaba lethuba lokusebenza abadlala kula bantu abaka mzilikazi uRose. Wasifundisa ukuthi izinto zeclub azibungu
kichimwe wawatu. Umgcini sihlalo weqembu uDube laye wengezelele wathi akulunganga ukuba abantu babhidlize isimo seqembu lesimo sabantu lenhlanganiso eziphathisa iqembu kuyingxenye imizamo yokuthola ukuvotelwa nje.
There is a bus club kuchina Dube. Yes, it has taken long and unfortunately kakubi kuhle nxa sendizama ukuthi ligomo demina kokuphela kuphumele lakhe ibizo. You understand what I'm saying? Ngokweni but nazelana ukuthi sasa abantu bangasibhunyuki ngakhona ukuthi hayi ibizo sivikele iclub yethu siyaphambili. Nxa ama issues eqondana lami kuyukuthi maneo ungathola umuntu njengomuntu wonke ngingabhambalisa. But let's not destroy his sponsorship avenues iclub elazo just to win okuyinto okuncane at the time.
Udaba lwemali yaphiwa uRichard Kennel Chinga Dube ukuze iphathise iqembu ukuthenga ibhasi ngolunye obelusetshenziswa ukusola inkokheli yeqembu eholwa nguPeter Dube. Kodwa uChinga Dube ufikile emhlanganweni owenziwe ngensonto edluleyo wazochazisa yena ngokwakhe ukuba kuqhubekani njalo usolele umkhuba wokuchothozana osusiba khona nxa kuyiwa kukhetho.
Indaba ndiswa bese ngihlanganisa izinto ezimbone zokuhlangana lama-election lebhasi, hayi ihambelani into lezo ithiyeni into zemali azingeniswa kuma-election.
Abazangena kukhetho lokudinga lowo zathatha isikhundla ebesiphethwe ngu-Andrew Tapela esokuba ngunobhala jikelele ngensonto ngabathi u-Innocent Batsani Ncube, u-Emmet Ndlovu, uNjabulo Bhango, uDonald Ndebele kanye loPilot Mahlangu. Abakhankasela ukuba lilunga lekomiti kwiqembu le-Islanders ngabathi uFaith Slandulo Dube, uWisdom Mabena, uClopas Ngano kanye lophethe lesi sikhundla okwamanje uCharles Moyo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji.
Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nikubomba njito yobe. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nikubomba njito yobe. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyose bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyose bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyose bibi.
Siqhubeke uhlelo lwethu lengo ngengoma emnandi, ingoma ka Chris Makoya oyaziwa njalo ngegama elithi Kanizani. Singakehlukani ke sikhangele ebesilazo lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko uqhubeka ngohlelo lwakhe lokuhlangana loZulu wakobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama uChris Gande lilale.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.